izakhamizi zikhathazeke kakhulu ikakhulu nxa zinanzelela ukuthi abantwana isikhathi sabo sokuvula besesifikile ngomvulo yenani olandelayo kodwa-ke abaseyi kuvula sokulezinye i-twix ezifakwe phezulu so amaviki amabili onalawo ukuthi ukuthi abantwana abasebezayo beluza kumbe abaseyi kufunda kade kumele bakufunde i-lockdown futhi iphinde ihlukuluza abantu ngenxa yokuthi khathesi ikhefu ifakiwe koBulawayo abathi i-dusk to dawn ngezinye indlela ngo-6 ntambama kusethaya ngo-6 ekuseni okuzakwenza ukuthi abantu-ke ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini singananzela futhi kusho ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalaba abazisebenzayo izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama-northern suburbs ama-clinical suburbs lawa akhulunywa amathathu i-CBD lapho abantu abaningi abathengisa bekhona kusho ukuthi labo sebezaba-affected ngenxa yokuthi sokuzaba le migoqo ethize ezabe benqabele ukuthi benze okuthize ngoba abantu bayazisebenza so ukuthi baqhubane laphana babe yisixuku lapho abasebenzela khona kuyo ngasafunakali sikhanele futhi indawo ezinjengabonkulumane district clinical district sokufisha ukuthi abantu labana abasebenzela kusekusile labo sokuzabakhathaza khona okhanya ngenxa yokuthi indawo zonke lezi sezifake ku-lockdown so sokuzaba-ke le mithele eminingi kakhulu njalo sikhangele ukuthi amabhasi nizimoto ezithwala abantu sokumele zithwale ihafu konke khona okuyana-ke kuveza ukuthi abantu sebehlangana lohlupho olukhulu kakhulu ikakhulu nxa befuna ukuhamba ezindaweni ezitshiyeneyo sokuzathatha isikhathi eside ngoba amabhasi akwazi ukuthi malutshwana vele athwala abantu
bakhona yini eselikelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze-lockdown
esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibila kabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somvalelandlini so ngokokuqala-ke khonokho esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye
wona umumo unjani
kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona so ukunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu usephumula umuntu usempophoma umuntu usemakhandeni umuntu usemketa abantu labana lokhu beziphilela impilo yabo lokhu begcwele ezitaladeni lokhu begcwele abababuthana khona emsikeni yabo kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi i-lockdown kayibe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe i-lockdown ikhona mbe kayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown njalo sinje lokhu sisaphikisana ngokathi vele ama-district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi so abantu nxa kuthiwa nkulumane bacabanga ukuthi inkulumane isebhabhi kanti ibe inkulumane i-district egoqela indawo zonke lezana ezigombolezela inkulumane emakhandeni idonsa izobudonsa kibo phumula impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale northern suburbs so abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe ka-hatshi kodwa khona khana kutho ukuthi-ke kuseselo mlando ukuthi kubalulwe kuhle njalo okade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le-statutory instrument esitshoyo ukuthi sokule lockdown eyakuqala leyo esayizaba layo vele ukuthi abantu abavunyelwe ukungena edorobheni besokusiba lezincwadi besokusiba lani abantu bahlale phansi for amavikoni la amabili.